Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-26 Mabasa 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngalesi sikhathi amakhampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400. Kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalile lamhlanje kobulawayo.
Sizwa usizi njengezakhamiza kobulawayo ngengozi yemota ehlileyo lapha eduzane lenkulumane complex lapho kuchane khona amaroli amakhulu okuthiwa ama-gonet chana le mota lezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala thanda ukuba nasitsho sikhale le muli, imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo.
Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yemota lamhlanje ekuseni. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeCommission yoKhetho eZEC zifika kachana lemizi yazo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje kobulawayo njalo uyagqitshwa ngesonto. Imihlangano eyenziwa kulumbukiso ikhangelelwe ukuphuma lezivumelwano zamabhizimusi ezilakho ukuvuselela umnotho welizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbukiso walonyaka owe-ZITF 2022 uqale ngomhlangano wabosomabhizimusi owe-ZITF Business Conference ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani ye-ZITF umnumzana Busisa Moyo uthi kulamankampani alichumi lane asuka phandle kwelizwe aze elizweni lonyaka.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizimisi i-ZITF siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo, indlela abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Ngalesi sikhathi amakhampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400. Kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi ezobona impahla ezilungiswa kwelakithi lezivela kwamanye amazwe.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso owe-ZITF uzakhulisa amabhizimusi akuleli lobudlelwano lamanye amazwe.
Ilabantu abavelela ngaphandle bazabe bekhona. Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuzakwenzakala. Kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors atshiyeneyo kakhulu lapha kobulawayo. Thina sikhangelele kakhulu kweze-tourism ukuthi nxa singazuza ama-investors partner with our local authority.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi umbukiso wamabhizimusi we-ZITF awusoze udale umahluko kwezamabhizimusi.
But nxa sesikhangela ngesikhathi kwezomnotho ukuthi kuyini engabe kuletha ezweni njengelizwe lonke leZimbabwe, akulanto esingathi isitshintshile kangako esingayikhangela ukuthi esiletha ngoba okwakathesi into esiloku esiyikhangelela ukuthi ingayiletha ngoba kathesi sikhuluma ngamakhampani azobuyisa koBulawayo. Kodwa ungakhangela koBulawayo amakhampani amaningi alokhu evalile, amakhampani amakhulu alokhu evalile, engamakhampani angabakhona ikhwalokhu nje esingathi ongama-SMEs okungakabi i-capacity ukuthi singathi ngamakhampani.
Umqondisi wezintrade umnumzana Similo Nkala uthi bazobukisa besekela la mankampani asacathulayo ekuthengiseleni phandle kwelizwe.
Silapha e-ZITF si-facilitata i-participation yama-companies angu-8 esiwafundise on how to be export ready eminyakeni eyodlulileyo. So this year sibuye labo lapho ukuthi bebone ukuthi how do we participate in regional and international trade fairs. Ama-companies esikhangelele ukuthi sibe esilawo lapha ayinclude ama-companies ayenza abo powdered products, pop-up juice, lamanye ayenza leather, lamanye ayenza hair products, and ama-companies la amanye amaningi angikhona ngama-companies which are owned by women and youth owned organizations.
Umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Chains for Economic Development uqale lamuhla uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka-30 Mabasa. Umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka kaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki owayengumongameli wele Kenya. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhla ka-29 Mabasa. Mhla ka-26 kusiya ku-28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela iZITF Innovators Forum, iZITF Business Conference, iConnect Africa Symposium leDiplomats Forum. Kuthi ke kusukela mhla ka-29 kusiya ku-30 Mabasa iZITF 2022 bese kuvulelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha lamuhla ekuseni engozini yomgwaqo kuleli dolobho lokulimala kwabantu abalishumi lanye lapho okuhlangana imgwaqo uma siye phambili loKami Road. Amapholisa athi ikhombi engekho emthethweni ingayisiyo yenkampani yeZupco ibithwele abantu abalishumi lasikhombisa yadlula irobhothi lanxa belilombala obomvu yayachayana lemota enkulu eidonse okomango. Amapholisa ebengakazisi amabizo abatshonileyo kanye lokuthi inani leli lingabe selikhuphukile kumbe hatshi. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU.
Sizwa usizi njengezakhamizi zakoBulawayo ngengozi yemota eyehlileyo lapha eduzane lenkulumane complex lapho kutshane khona amaroli amakhulu kuthiwa ngama-gonet tshana le mota lezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala thanda ukubana sitsho sikhale le muli, imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo. Impilo nxa ilahle ngaleyo ndlela ekuseni kuziswa usizi, sinanzele ukuthi ngabantu abasuke ezimulini zabo bengabantu abayazama ukubana basele imuli zabo emsebenzini, kodwa-ke vele labantu benkosi abaphumeke bendlini abaye bangavulo ukuvuka sebetshiye izihlobo zabo, kuyinto ezizusizi kakhulu. So-ke sikhala lezakhamizi, kodwa-ke imbangela yesazama ukuthi idingize size ubana kwenzakaleni, kodwa loba kungabe kuyini kuyatshengisa ukuthi kulezinto ezingenziwanga kuhle. Owafunda kuhle ukutshayela lokuthiwa i-defensive drive lanxa irobhothi i-green kuthiwa nxa usondela kiyo kuyafanele ukuthi wenzele okuthiwa uthatha ama-precautions ube leqiniso lokuthi ukungena kwakho akusoze kukhoze ingozi. So-ke kube ngumnyama ukubana silahlelwe nabantu ngaleyo ndlela esikutshoyo njengoBulawayo ukuthi hhayi sembeswe liyezela iminyama, abantu bayakhala sibili bazwa usizi ngalokho bathuthumele labantu bagcina sebelovalo lokuthi kambe iy'ngozi lezi ezehlayo kambe uhamba ngezimota lezi baphephe okunganani.
Kungabe kulokunye yini okungenziwanga ngemfanelo? ngamapolisi njalo isimo semgwaqo sibe lomthelela yini ukumbe hayi ngabantu abaphazamisile.
Well, okuyiqiniso kulesi sehlakalo asikatholi ngokugcwala kwendaba ukuthi kambe okwenzakeleyo kungabe kuyini. Kodwa ke singakutsho ukuthi imigwaqo yethu nje layo asiyomgwaqo emihle kangako. Kodwa singananzelela kuleyana indawo okwenzakale khona ingozi. Imigwaqo leyana wakalesi sikhathi hayi imigwaqo eyalungiswayo okuhambekayo. So ke kungaba lezinto ezimbili lapho. Okuqala kuyikuthi engxenye phakathi kwabantu ababili laba abatshayela bababili ukhona phose ongalandelanga imithetho yemigwaqo ngokugcweleyo wasekhoza lolu hlupho. Kodwa futhi okunye singakutsho ukuthi sesinanzele futhi ukuthi ingozi lezi zijala ukuphosa zenzakala emehlweni ethu kodwa-ke inkosi ibuye ikhuze. Kungani sitho njalo? Kule mota lezi ezithwalayo ezingafanani ngazi iyathwala. Siyakwazi ukubana khathesi uhulumende waphawula ukuthi abantu abazathwala abantu yilaba abantu abasebenza amakhombi asebenze ngaphansi kozubco yibo kuphela abathwalayo. Kodwa-ke ngenxa yohlupho lokuthi abantu bayadubeka uzubco sikhathi wehlule ukuthwala abantu kuhle ngesikhathi abantu bacina begadlazene izimota ezingekho emthethweni. Okokuqala into esibuza umbuzo yokuthi imota ezingekho emthethweni ama-roadblocks agcwele igana kodwa ziyadlula zihambe. Kodwa sisakunanzelayo sibulekwe siyakuye sithanda uma sikubendezele ukuthi sesike sabona nxa amapolisa sithe bona lezi mota ezithwala ngokwemthethweni. Uyabona amapolisa egcothanga le mota lezi abantu bephakathi. Mina sengangakubona lami lezi ngamsasa sitshela ukubana kuba la maniemisizi ezingozi abantu abantu abayangase bebaleka abantu bamakhombi amajaka amakhombi vele yabe ngaselandaba singena lama-red robots esenza yonke into engasahlola umthetho emgwaqo kwesikhathi se-oncoming traffic esekhithima phambi kwayo kuyindlela yokuthi abalekele ukuthi angabotshwa. So sithi thina amapolisa la akunanzelela ukuthi nxaya sokufanele kubotshelwa aba bantu ababe le ndlela ehlanganiphileyo yokuthi babobhe ngoba ukuthi bacosana lalwana umuntu ethela abantu bakade hathi asiyo into enhle. Kodwa kwanamuntu ukuthi kwenzakaleni asikatholi ngokugcwala kwakhona. Siyaphinda njalo ukuthi okwenzakeleyo kulusizi imuli ezilahlekelwe izihlobo sikhala lazo njalo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Kusenjalo, kubhubhe abantu ababili eHarare ngemva kokuba imota abakade behamba ngayo itshaywe yisitimela ngoba ingamanga okwesikhatshana ingakafiki kunjanje yaso kwenzela ukuthi sidlule. Izakhamizi zeBinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeCommission yoKhetho eZEC zifika kachana lemizi yazo. Isigaba seBinga ngesinye ibandla leZANU-PF elasebenza gadalala ukuthi lisithole kukhetho olwedluleyo kodwa kwehlula. Kungaselani lalokhu, uhulumende uqhubekela phambili ngokwethulela iBinga inhlelo ayezithembisile ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lokho kubangele abanye ukuthi bathi ibandla leZANU-PF lisifunile sibili lesi sihlalo. Omela iBinga South edalele parliamente umnumzana Joel Gabuza utshele Studio 7 ukuthi abanye abafuna ukubhalisela ukuvota batshelwa ukuthi imitshina ayisebenzi.
Lapha sesile inkinga enkulu mnumzana ngoba iBinga yonke ungakhangela ku first phase. I first phase ye registration ku register abantu abayi 400 in North le South. And singakhangela by stations i highest was 40 ama registered ama voters aba register e Kokolosi elusuru. Now amaningi indawo eziningi this phase abahamba we are averaging about abantu abayi 10. Jenzele ukuthi kunzima ukuthi abantu befinyelele uhlelo leli ngoba one abantu kade sikuyalinywa kusemakhaya babhizi bayalungise abanye bayavuna and ukuthi befika kuma registration centers ya through nxa befika bathola abantu laba sebehambile ngoba hlala just one day pe registration center bengafike ekuseni kumbe befike ebusuku by emini bayabesebelungisa impahla zabo sebesiya ku next station vele ikudlala ngamandlwana akula lutho olwenzakalayo. Then okwesibili kule ndaba yokuthi ama centers uyathola ukuthi iward amaward emakhaya amakhulu iward enye yathola ukuthi le radius of about 30-40 kilometers and kube le one center. Now ukuthi umuntu encenge ukuthi ehambe 15 kilometers ukuya register kusuka kube nzima and that's why ukuthi ama figures ethu mal aphansi kakhulu okuyangisayo ukuthi sibona ngathi alo kuzasihlupa lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kungaba kusenziwa ngabomu na kumbe ikwehluleka ukuhlela kogaja lwezek?
Ngokubona kwami kuhlangene ubuphukuphu kwehluleka ukuhlela lokwenza ngabomu. Anti yakwazi ukuthi sina sicina sibe lesazela ukuthi abantu la maybe besabela ukuthi singathi ping register siyabese sinike opposition amandla ukuba lama councillors amaningi labo MP abaningi ngoba akula uhulumende ohlakaniphile ongenza into abayenzileyo ukuthi abantu bephonga ukudlalisa imali begijima ngezimoto bedwala abantu besiya kunext bechiya bengenzanga lutho umsebenzi. So ngibona ngathi mina kwenziwe ngabomu lokhu because siyake sibe lakho ensukwini ukuregista ukaze kwenzakele ngendlela ekwenzakele ngayo emadorobheni kuba ngcono ngoba bahlala esikoleni for some months or for some days. Manje ngapha you can't have ama hours bona abantu besemasipini abantu bayalima usobhuko likamtshela ukuthi yenza imhlangano abantu bebuye within hours in a day ubona ngathi kungenzakala khona ngibona ngathi kwenziwa ngabomu ngoba mbona ukuthi kumashonaland lakho kuba lehlelo ezinjengalezi ezitshengisa ukungahlelekanga kuhle lokho.
Ubona abantu bebefuna yini ukubhalisela ukuvota ngobuningi?
Ye vele abantu bebefuna ukurejista ngoba abantu sebehlubekile sebedubekile abantu bafuna ukuthi bebone ukuthi bengavota be-exercise ilungelo labo. Khangela-ke uyathola ukuthi abantu bayafika emini bethole sehambile kumbe babuye ukuthi abantu belokhu besala bengabhaliswanga bebaningi. So abantu bebile ntshukuntshu sibili yokuthi berejiste ngoba bafuna ukuvota especially abatsha lawa sike sangena sabhota ibhinga yonke sibakhuthaza ukuthi berejista satshela le mpages ukuthi besincedise sihlala sile mhlangano every day zama ukumobilize abantu. Abantu belebalesifiso sibili ngoba bebebuya isikhathi esiningi bethole akula abalazithupha.
Umnumzana Joel Kabuza ngomela iBinga South edalele parliamente engwebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBinga. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elimelika likhokhele umhlangano namhlanje wamazwe amashane 40 owenzelwe enkambeni yebutho e-Ramstein Air Base kwele Germany ngenjongo yokuthi acebisane ngoncedo olungaphiwa ele Ukraine kwezomvikela. Unobhala obona ngezomvikela kwele Melika, u-US Defense Secretary Lloyd Austin, uthe umhlaba kumele usekele ngayo yonke indlela. Umqondiso wempani yenkundla yokuxhumana e-Twitter umnumzana Parag Agrawal utshele izisebenzi zakhe izolo ukubana akalalwazi lokuthi umsebenzi wenkampani le uzathatha ndlela bani ngemva kokuthengwa kwayo umqondisi wenkampani elungisa izimota zohlobo lwe-Tesla umnumzana Elon Musk. UMusk ugcine isenelisa ukuthenga inkampani e-Twitter ngamabhiliyoni angamashumi amanelane amadola, $44 billion. Umahluli womthethwandaba waphezulu wedolobho le-New York izolo unqume ukubana owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump weyisele lo dale ngemva kokwala ukuletha ingwalo ezithile kulo mthethwandaba edabeni lokucutshungulwa kwamabhizimusi akhe. UJudge Arthur Engoron ulaye uTrump ukubana ahlawule inkulungwane ezilishumi zamadola $10,000 ngelanga kusukisela izolo aze azilethele ezongwalo emthethwandaba.
Top lamhlanje uhlelo The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-voter registration. EZimbabwe selivuma ukuthi lifakwe kuluhlu lwamazwe alezikwelede ezisindayo esezivimba intuthuko yomnotho. Umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ubuzama ukulandela uhlelo lokuba kuluhlu lwamazwe alomnotho ophakathi laphakathi lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Kodwa uhulumende usebone kungcono ungena kuhlelo lwe-heavily indebted poor country. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Uhlelo olwe heavily indebted poor country lwaqalwa inhlanganiso ye International Monetary Fund kanye le World Bank ngomnyaka ka 1996 ngenjongo yokuphathisa amazwe abhekane lobunzima ukuthuthukisa umnotho ngenxa yokusindwa izikwelede. Okwakhathesi amazwe aphose afike amachumi amane i-39 aseveze isifiso sokungena kuluhlu lwe-HIPC, kodwa ke kunani leli amazwe angamachumi amathathu lasithupha i-36 yiwo athola usizo lokubhadala izikwelede oluvela ku-IMF. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa ngohlelo lwe-heavily indebted poor country.
I-HIPC icho khona ukuthi ilelizwe esingathi li-classified under ama-extreme poverty, ukuthi umuntu oyedwa elizweni nxa sishare imali eyenziweyo in production esingathi yi-GDP per person, sabe sithi umuntu wonke uyabe ene income which is below $3. IZimbabwe can then be classified under that nxa injalo njalo ilezikwerede eziningi.
Kuqhubekela phambili umnumzana Ndlovu esithi ukufaka kwelizwe leZimbabwe kuhlelo lwe-HIPC ikuvuma kukahulumende obusayo ukuba sehluleke ukwakha umnotho welizwe.
Lokhu aku-affect negatively, but ilizwe liyabe selivumile ukuthi khona sebehlulekile ukurana i-economy yabo. Ba iZimbabwe singabuyela back to u-1980, it was classified as like a middle income economy. So kathesi nxa sesithi sesiku-HIPC kutsho ukuthi in between these 42 years i-economy yayehla yaze yabuya yaze yaya ku-HIPC. So ama-implications akhona yokuthi iyarivila i-failure more the current government.
UNdlovu uthi nxa iZimbabwe ingaba ngaphansi kwe-HIPC kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho welizwe.
Futhi kuzancedisa, yeye kuzancedisa kakhulu ngoba kuzarestore i-confidence into our systems and also kuzayenza ukuthi ama-institutions lawa o-IMF ayabanika ama-conditions a-relaxed in terms of interest and also in terms of ama-terms, njengokuthi bazabhadala isikweleti sangukhona within 1 year, 2 years or so.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi ukuze uhlelo lwe-heavily indebted poor country lunxede ilizwe kumele isimo sezombusazwe siqale sona ukuguqulwa.
Ilizwe leZimbabwe ilizwe eselilobuyanga obukhulu kakhulu elingenelisi ukubhadala izikwelede, ngakho liyaludinga uncedo lwe-IMF le-World Bank. Kodwa khona lokho kodwa kusoze kuyilethe inguquko emnothweni weZimbabwe. Okuzadinga ukuthi kwenziwe ikuguqula ezombusazwe, kudingeke ukuphathwa kahle kwe-economy ngendlela efanele ukuphela i-corruption. Lezo zinto ngeke zenziwe i-IMF, ngeke zenziwe i-World Bank. Zizamele zenziwe ngabantu beZimbabwe, nguhulumende weZimbabwe yena ngokwakhe.
Umnumzana Dumisani Nkomo, enye njalo ingcwethi kwezombusazwe, uthi okuqakathekileyo kakhulu okwedlula uhlelo lo-HIPC yikuba le mithetho engakhanga lokuvikela abafisa ukusungula amabhizimusi elizweni.
Kuqala senze kube lula ukuba nabantu baziqalisele amabhizinisi. Okuqakatheke kakhulu aso aid, asokunikwa imali kodwa yi-production. So singaze singene kuyi-pig, kungabe ku-right, kodwa kuzasincedisa nje ukuthi sibhadale izikwerede ngcono. Kodwa okuqakatheke kakhulu yikubana thina sizilungisele okwekhaya kuqala, ngokuba lezi miso eziqondakalayo khona ukuthi every month kuhlala kusiba lama-statutory instrument achiyeneyo okugcina sokuphazamisa kuphambanisa njalo abamabhizimusi.
Isinqumo sokufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-heavily indebted poor country alulutsha. Ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2013 ngesikhathi kubusa uhulumende womanyano, i-Government of National Unity, umnumzana Tendai Biti owayengumphathintambo wezemali ngaleso sikhathi wake waphuma lecebo lokuba iZimbabwe ingene ku-HIPC, kodwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakwala lokhu. Ngenxa yezikwelede zaphandle esezisinda uhulumende kaMnangagwa, usebone kufanele ukufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-HIPC. Embikweni owethulwe ngabe-IMF, isikwelede seZimbabwe sikhangelelwe ukufika kumabhiliyoni alitshumi lasikhombisa amadola i-17.4 billion. Kuphinde njalo kube lesinye isikwelede esabalimi abathathelwa amapulazi samabhiliyoni amathathu lengxenye yamadola i-$3.5 billion. Umphathintambo wogatsha lwezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube uthi ube lengxoxo ezinhle eziphathelane leZimbabwe kuviki ephelileyo esemhlanganweni we-2022 Spring Meeting obuqhutshwa eMelika. IZimbabwe ithole izigidi ezilikhulu zamadola eMelika i-961 million. Uncube uthe imali leyi izasetshenziswa kweminyaka emithathu ekhangelelwe ukuthuthukisa ingatsha ezehlukeneyo ezigoqela okwezempilakahle, olwemfundo lolwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni abe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ sebelobele incwadi kungatsha zikahulumende ezibalisa olwezemali lolubona ngezisebenzi zikahulumende, libuza ukuba iziphathamandla zalezo ngatsha sezifike kusibanga bani sokugcwalisa isithembiso sokubhadalela indleko zabantwana ezesikolo. Ababalisi bathi njalo bathwele nzima ukunakekela imuli zabo phansi kwesimo somnotho elizwe esingamanga kuhle. Bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni okudalwe yikuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa uhulumende yena enganyikinyeki ukuthi angezelele iholo labo lokugcwalisa izithembiso zokubhadalela enye yendleko zabo. Umphathintambo wezisebenzi utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuhlala phansi bakhulumisane lezisebenzi, kodwa uhulumende akawuthakazeleli umkhuba owenziwa ngababalisi wokuthi nxa izikolo sezivulwa bahle baqale umkhuba wabo wokwethusela ukukhalala umsebenzi.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yomgwaqo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirova chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.